siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 17 kuMpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yiwo ukucela amakholisi ukuthi abafundi athiswe ngezindawo zingaphumela kahle. Then kube sokuthiba lalawa ama-associations la enjengethi zithiya which is i-denying. Yiyo ekhanya ingelazindawo zokuphiwa nxa bephiwa baphiwa lapha nokungela okungacaci ukhona okuphongokuba ngumhlabathi kungela la ndawo zokuthi bezincedise khona.
Umongameli Mgabe uxotsha umsebenzi umphathintambo obebona ngezemidlalo umnumzana Andrew Langa wapha isikhundla sakhe umnumzana Makosini Hlongwane.
Iningi labaphila ngokuthengisa isitaladini eHarare lithi amapholisa kamunicipal waleli dolobho ababhadalisa imali ngokungekho emthethweni ukwenzela ukuthi engababophi njalo engabathatheli impahla zabo.
Iqembu le Highlanders lona elithwele katalala ngokunqotshwa ngamanye amaqembu linqobile lalo lamhlanje emdlalweni we-Premier Soccer League.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi labaphila ngokuthengisa ezitaladini eHarare lithi amapholisa kamunicipala waleli dolobho ababhadalisa imali ngokungekho emthethweni ukwenzela ukuthi engababophi njalo engabathatheli impahla zabo nxa bethengisela lapho abangela mvumo khona. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisayo eNational Vendors Union of Zimbabwe umnumzana Stan Zorowatsa uthi amapholisa la avikelwa isiphathamandla zecounciling engamangalelwa. Kodwa isikhulumeli sekhansili yeHarare umnumzana Michael Chitetema ulandule ukuthi amapholisa kamunicipal ayakwenza lokhu njalo iStudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Abanye abathengisa isitaladini abakhulumele iStudio 7 bathi lokhu kubabuyisela emuva ngoba bagcina bengelamali yokuselela imoli zabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sizweni umbono kaNkosazana Deborah Mkasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abaphila ngokuthengisa isitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations.
Kukhanya iHarare ile problem kakhulu ngoba one ilama associations amaningi. Kulama associations angathi abela amalungelo abantu kube sokuba lama associations lawa afonywa ngama political parties. So lawa ama parties yiwo ayafucela amapholisi ukuthi kabafundi athiswe ngezindawo zingaphumela kahle. Then kube sokuba lalawa ama associations la enjengethi zithiya which is i-denying. Yiyo ekhanya ingelazindawo zokuphiwa nxa bephiwa baphiwa lapha nokungela okungacaci ukhona okuphongokuba ngumhlabathi kungela la ndawo zokuthi bezincedise khona. So kulohlupho kakhulu. Nxa sengiyicompare nakobulawayo, kobulawayo i-city council ibhalele abantu bonke ababerejistekiyo ukuthi bethole izindawo, but usupho olukhona nabo baphiwa vele ezindaweni ezingacaci kahle. Uzathola ukuthi umuntu othengisa ama-juice card kumbe othengisa ama-cover ama-passport uphiwa ku-Harare Road lapho kungela ndawo khona yokuthi umuntu ozadlula ethenga for i-cover ye-passport. So umuntu bangeke ehambe enkangana ethemba ukuthi uzathola isikafu sokudla khonapho. Yikho bebuyela futhi ezindaweni ezinjengedorobheni ephakathi ngoba yikho lapho kuhamba khona abantu, yikho lapho kule mali khona. So ngezinye indlela akucaci kuhle ema-city council ukuthi asebenza njani labantu.
Sixoxe lomunye njalo othengisayo wesifazana uNkosazana Thendekayi Mashavira othi yena ukufumbathisa amapholisa lokhu kumthwalisa nzima ngoba ugcine engasayenelisi ukuthi aselele imoli yakhe ulabantwana abafundayo.
Sitshela sibili kodwa thina nxa sesithi silandelane lokuvumelana le-council ngoba nasala amabhodi le-council nxa sibatshela ukuthi kababuyele lapha baphiwe khona izindawo lezifikitana zabo zona lezo bayithengisa khona ngathi basinika wona la ama-reasons okuthi akunabantu njalo le policy lisithathe i-advantage yona leyo ukuthi bese bedlula bekwazi ukuthi ngale baswelile abantu bazabathola laphana sebefunjathiswa.
Lo unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa isitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare.
Umongameli Robert Mugabe namhla uxothe umsebenzi umphathi ntambo wakhe obona ngezemidlalo umnumzana Andrew Langa yena ongomunye wabetheswa icala lokusekela unkosikazi Joyce Mujuru. Isikhundla sikaLanga sesiphiwe owayeyintatheli zindaba umnumzana Makhosini Hlongwane. Lokho kuphume embikweni olotshwe ngunobhala omkhulu ehofisini kamongameli Mugabe. Kanye letalele parlamente laba phathi ntambo ele cabinet umnumzana Mishek Spanda ohle wachasisa ukuthi uhlangothi lwezamasiko obeluphansi kwalo lugatsha solusiya kugatsha lwentuthuko yemaphandleni lokulondolozwa kwamasiko. Belivele selidumela emansumpeni ngemva kokuxotshwa kukaLanga ukuba ngomgcinisihlalo wesabelo seMathebeleland South. Yakuxotsheni okwenziwe ixuku leziphathamandla zeZANU-PF ezisekela unkosikazi Mjuru ekuqaliseni kwemnyaka.
Ukunjalo nje owake waba ngumphathi ntambo wezemfundo njalo eziphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Sikhanyiso Ndlovu obhubhe ngomgqibelo kobulawayo ngemva kokutshaywa yistroke usenikwe inhlonipho yeqhawe lesizwe njalo ukhangelelwe kuyabekwa emathuneni lapho kubekwa khona amaqhawe awe Heroes Acre ngomgqibelo. Inhlanganiso zezindaba zikahulumende zibika ukuthi isidombo sikamoyi obhubhe seleminyaka engamachumi ayisikhombisa lathoba minwembili 78 sizasuka kobulawayo kusasa sisiwa eHarare ngemva komthandazo wesikhumbuzo ebulawayo amphitheatre andubana ayibekwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iMisa Zimbabwe siyethulele njalo umthethwandaba weHigh Court udaba lokuthi umthetho oyenza umsebenzi wentatheli zindaba owe-criminal defamation obelukhuni wesulwe. Ngenyanga kaNtulikazi umahlulo omkhulu umnumzana Godfrey Chichika usiku wethula isinqumo sokuthi iMisa kanye lohulumende kumele bafake ezinye njalo izizathu zokuba lumthetho wesulwe kumbe hatshi. Lokho kwakulandela isinqumo esethulwa ngomthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi umthetho we-criminal defamation wephula isisekelo sombuso welizwe. Umhleli wephephandaba le-The Zimbabwe Independent umnumzana Dumisani Muleya utshele iStudio 7 ukuthi bahlangene ngempela sonto njengabahleli bavumelana ukuthi ngempela lo mthetho kumele wesulwe.
Njengentatheli zeZimbabwe lapha asiwufuni, kade sikhuluma sibatshela ukuthi kumele bawukhiphe ku-constitution lo mthetho lo. Balokhu bezama ukuthi baqhubeke bewusebenzisa. Ngomgqibelo odlulileyo nalowo siye saba nomhlangano njengabahleli bama-newspaper bamaphephandaba lapha eZimbabwe sihlanganiswe yimisa sakhuluma phezu kwendaba yona le-criminal defamation. Wonke umuntu obesemhlanganeni lo utshilo sibili ukuthi hhayi asawufuni lo mthetho, so kumele siqalise futhi ukuthi siyenze imihlangano njengezintatheli lihlangane labameli bedale lephalamende sibuye sihlangane leziphathamandla zikahulumende ukuze sikhulume nabo ukuthi bawukhiphe lo mthetho ngoba uvele wona uwenza ukuthi singasebenzi kahle ngoba uyabe ugijimisa abantu ukuthi ungavele ubhale lutho bayakubopha bakuyise emapholiseni baphinde babe lokhu ama-cases angikhona eqhubeka engapheli.
Kwesinye isikhathi siyasizwe abantu abanye bekhalakhala bafana lo mongameli Mugabe sizwa kuthange ekhala isithi yena intatheli indaba ziyazisebenzise amathuba abo ngendlela ezingayisizo yikho ke umthetho lo umele ube khona.
Sibuzile umongameli umgabe sithi intathele izindaba ikakhulu zamaphepha azimele hodwa zithanda ukuhabaza uma zibhala izindaba noma uqamba amanga. Kodwa asikuvumi lokho, siyakuphika ngoba azange asho ukuthi anikele ngathi ama-examples okuthi ngobani laba okhuluma ngabo, azange anikele imizekelo because uyazikhulumela nje. Ngoba yena vele into engani yamhlupha lapha indaba ika-former vice president uJoyce Mujuru umthekeli wakhe, ngoba uye wakhuluma wathi lina libhala ukuthi mina ngiyesaba uJoyce Mujuru ngamanga lo, so lingakhali kusasa nxa sesibuya lemithetho ezenza ukuthi silithezise uma singavumelani lana. Thina sithi njengezintatheli yikho khona okutshengisela ukuthi uyehluleka ukubusa. Umuntu okwazi ukubusa asoze athole egijisana nezintatheli. Izintatheli zibhala ngezinto ezila. Izintatheli ayisizo ezathi izaropf layo emgabe baxotha uJoyce Mujuru ahamba ayezama ukufoma iparty yakhe. Intatheli ayisizo ezathi khona kudilize umnotho walapha abantu baswele imisebenzi kuhluthekwe nje ilizwe lonke. Sibhala esikubonayo, sibhala okukhona. Yena uma ele problem akahambe aye emakhosi.
Umnumzana Dumisani Mleya ngomhleli wephephandaba le The Zimbabwe Independent ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 eseHarare.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe eBotswana zikhonona ngokuthi azitholi usizo ezibhedlela ngenxa yokuthi azilama phepha aqondileyo awokuhlala kulelo lizwe. Njalo uhulumende uthi unceda labo abasesimeni esibi kuphela lanxa bengalama phepha. Intathe izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umama uMandlovu yena oleminyaka yamachuma isithupha i60 uthi usexotshwe kanengi emaklinika isiyadinga uncedo lwabongi ngenxa yokuthikala maphepha okuhlala eBotswana.
Abasaselaphi, abaseselaphi ngenxa yokuthi sihlaleleni asibuyeli. But ukhama wathi abantu kabelatshwe. Hayi konke umuntu azafi, yena uba lecala umuntu angafela la. Igula
uqhubeke ethi uyazi abanye ababiselwa emuva noma nje isimo somkhuhlane sisezingeni esibi. UMandlovu uthi bayabizelwa amapolisa uma bengela maphepha.
Kuya vesibhedlela bathi bona siyakubizela amapolisa akudobhe khona, so good luck to you. Manje mathi good luck andla usuhlu siphumele zikamela.
Udubo lolu kukhanya lubheke ngitsho nalabo abalamaphepha okuhlala elizweni. UPeterson Sibanda uthi bengakalashwa ukuqala bekudingalale ukuthi bayehlawula kwenye iofisi ekhatshana lesibhedlela.
Indlela abasiphatha ngayo esibhedlela zalapha izwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba ungacabanga ukuthi uyasebenza ubhadala itaxi kodwa uma wafika esibhedlela kuyathiwa qala uhambe revenue office engekho khonapha esibhedlela, somewhere else. Ubusuphenduka futhi lakho indlela yabo uphethwe ngayo ayisikho.
Omunye weZimbabwe oseHarbourne uMnqobi Ncube uthi uhulumende weBotswana kumele azibuze ukuthi kuyini okuqakathekileyo phakathi kwempilo yomuntu lamaphepha.
Kuyamangalisa kakhulu ukuthi sizwe ngodaba lolu lokuthi umuntu kumele eze lamaphepha nxa ezolatshwa. Esibona lapha ukuthi nxa umuntu esegula engahamba esibhedlela utshengisela ukuthi izinto zabe sezingasamanga kahle. So siyazibuza ukuthi kunokuqakathekileyo amaphepha kumbe impilo kahle yomuntu.
Isizalwane seBotswana uBabuki Hopolang uthi uhulumende wakhe kumele ananzelele ukuthi ukuthola impilo kahle lilungelo lomuntu wonke.
I don't think they should deny them healthcare because it's a basic human right.
Yilungelo lomuntu wonke ukuthi athole ukwelatshwa. Singakhethi ukuthi umuntu wakhona uvela lapha kumbe uvela ngaphandle.
Isikhulumi sesibhedlela esikhulu sePrincess Marina eHarbourne uDonald Kutlape utshele iStudio 7 ukuthi laba abasemesimeni sibi yibo abathola usizo noma bengela maphepha, kodwa abanye bavalelwa phandle.
Asibhadela akupa thuso.
Imbadalo ayifani, olokubhadalwa ngabalapha, olokubhadalwa ngabavela ngaphandle. Kodwa umuntu engabuya kithi esimeni sibi siyamnceda. Abanye kumele beqale bebuye namaphepha.
Umongameli Ian Khama weBotswana wacela ukuthi abantu kungakhethi imhlobo bathole usizo esibhedlela. Wethula lombiko ngemva kokukhonona kwabomama abavela eZimbabwe ababekhulelwe kodwa bancitshwa usizo ngesizathu sokuthi babengela maphepha okuhlala eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabrungu leBotswana.
Ku live talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthengisa esitaladeni, inengi labo kungabesifazana.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Iziphathamandla zakwelethile zithi lokhu liqonga inani labafele engozini yokuzamazama komhlaba enzakale izolo ntambama. Lebekwase lisedlula ithumi inani labafele kulingozi iyona ehlosele kakube ngenyakatho kanye lenkabazo yelizwe duzane lesigodlo salelo lizwe iSantiago.
Umkhokheli wekhansili esaphethe intambo zombuso kwele Burkina Faso uthi umongameli welizwe kanye lenhloko kahulumende abagenqulwe embusweni libutho abakho engozini lanxa bevalelwe ejele lamasosha. Ubrigadier General Gilbert Diengere utshele umsakazi we-VOA osakaza ngesiFrench ukuthi ababili laba ngabakho engozini njalo balakho ukukhululwa kwisikhatshana esifitshane esilandelayo.
Abamhlophe abahlala eZimbabwe bathi lanxa sebethethiswe kwazwela njalo bathathelwa amaplazi ngohulumende wabensundu lokhu begxile impande elizweni. Esixoxela bokuStudio 7 bagoqela umnumzana David Coltart oligqweta njalo onke walwisana lamalwecatsha ilizwe lingakazibusi njalo waphinda waba ngumphathintambo wezemfundo. Umnumzana Eddie Cross okudale lephalamende, umnumzana ENK owayengumlimi olodumo eMarondera, lo mnumzana Alex Kusen owathathelwa iplazi duzane lakobulawayo. Bathi inkaba zabo ziseZimbabwe ngakho bazafela khona njengoba kuyilo lodwa ilizwe abalaziyo. Abanye babo abanjengo-K lo Kusen bakhuluma bakhula bedlala labantwana babantu abansundu okwenza ukuthi bafunde isishona lesiNdebele. Ukuze sizwe okuningi ngempilo yabantu abamhlophe eZimbabwe, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Kusen.
Sihlale njengabantu beZimbabwe, akuhlupheki, akula ukuthi bawukhangela ukuthi different kumbe kunjani. Khangela njengamina ngilamabhizinisi onke asema-township, ngiyazifikela kuhle akula into ehlupha nathi awakathi sikohulumende ngale sungathi sukuthulezisa kulezi sasebenzela kuphela ujobe siya phambili. Kunzima ukuthi i-economy iyaluma but iluma wonke umuntu anje.
Mase sikhangele njalo baba Kusen, kulabantu abakhulumayo besithi abantu abamhlophe lokho engazani bayazikhetha, kambe liyazikhetha yini kumbe liphila labantu?
Ngitsho. Vele kukhona konke ukuthi vele bakhona abantu abahlanya baphila ngemakhanda. But thina khonapha vele everywhere sisebenza khona siyasebenzela umuntu. Akula muntu ukuthi ngapha likhiwani angifuna ukukhuluma lowo muntu ongapha. Ngawo kade bekhona abantu kudala sebahamba. Thina ngapha singabantu beZimbabwe asisuki, sasihlalela. Mina ngikade ngu-April kade ngisay overseas ngihambile ngale hlalokhu ngehla iparameter lapha ebhuriwa kathi sengisengikhanje.
Ye, mase sibona ke impilo ubona zani iyabe injani njengomuntu omhlophe kweleZimbabwe.
Impilo kunzima but kunzima konke umuntu. Thina kuphela napha thina abaningi ngapha ukuthi wonke umuntu ule network yakhe akunjalo. Khangela ngama-Indian labo babambini, ama-Greeks babambini, laba ngapha abangalokotshange labo babambini abantu bakhona. Lathi sinza sokuthi uzazama ukuthi uzitholele igebhu ukuthi umunye uzalungisa omunye anje. But ngapha kithi vele wonke umuntu layo ngawuhlezi ukuthi usebenza labantu. Ngapha amaNdebele labo abazanika igebhu yami ukuthi lala zamala sokuthi sasebenza.
Nxa uhlala labantu baba Kusen bajala ukunika i-nickname eyakho kuthombani?
Abanye bathi nguthuma, abanye bathi magxoza indenda ukuthi ubaba mkhulu wami wayengulo mina bathi ngapha nguthuma.
Nizibongo lezo sijone
ngena phakathi kwabantu ukuthi ndekele ukuthi ngiyasikhuluma nje So bathi bekuthi khathi khathi ngabe sikade befuka unyanje kodwa kwenzeke mina ngapha ngithuma kanje.
So nqa abantu bekunike izibongo ezinjalo kuyajengisela phela ukuthi bayakuthanda kakhulu akunjani?
Yakuright mina vele ngizihlaleli ngiziphilele kuhle bram akuthi ngisuke lapha ngabe sengihlanje.
Lo ngumnumzana Alex Kusen owayengumlimi odumileyo esabelweni seMathebeleland North ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Amazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi uhulumende uphakathi kokuqoqa imithetho ephathelane lokulwisana lokungethembeki amukelwe ngenjabulo ngabanengi lanxa nje besola ukuthi ngempela kuza kwenzakala lokho. Emazwini yakhe ethulwe edalela ePhalamende ngomsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa izolo, uMgabe uthe phansi komthetho omutsha izisebenzi zikahulumende leziphathamandla zizabanjwa ngamandla ukuthi ziveze inotho yazo nxa ziqalisa umsebenzi ukuze kubonakale nxa sezintshontsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera le ncwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. Ukuchera usungula lingxoxo.
Engibonayo ukhulume owake wakukhuluma kudala into le uthi umthetho kumele ibe aligned to the constitution oke wayikhuluma kudala ukanzakali into yenze ukuthi ufuna ukuthi ahlasele i-corruption asikayiboni imithetho yangikhona ibuya. So kukhanya njengani imithetho nje ehanjiswa from session to session kungela lutho olwenzakalayo. Sizwe umnyaka ophelileyo bekhuluma nge-general laws amendment bill kodwa asikayiboni i-general laws amendment bill yakhona. Usukela uchazi uphotheni chazi bengakamqothi ebekhuluma ngakho konoko kodwa akuyabona ukuthi sokuzale impongomo
uyakhuluma ukuchera uthi akulalutho lutsha olukhulunywe ngumgabe lapha kudala ekhuluma into ezifanayo uthini wena?
Kuliqiniso kakhulu ekuthini umsebenzi kapresident kathesi singasikhangele usushitshwa yikho lokhu ukuthi awusela muntu okwazi ukukholwa ukuthi uhulumende kapresident ne-ZANU PF uzakwenza izinto zibe ngcono njalo ukuthi imithetho yenze umahluko. Yinkinga ekhona yokuqala le yokuthi singaba le mithetho emihle elizweni abantu ngabakhona ukuthi lokho kuzayenza kube lobubelo. Bacabanga ukuthi hayi into ziyala lokhu zinzima amapholisi engalandela umthetho kusenziwa okuyikho kufunwa ngabaphezulu bokuzana. Khonokho yikho kokuqala embona mina bekufanele upresident azame ukuthi alwisane lakho kakhulu.
Uthi uMgabe Kuchera uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho ozabamba izisebenzi zikahulumende kungaba ngabaphatha intambo bakhe kumbe ezinye ezisemahofisini aphezulu ukuthi ziveze yonke impahla ezilayo nxa ziqalisa umsebenzi ukuze kubonakale nxa sesithe zatshontsha. Akusoze kuphathise na ukulwisana lo kungethembeki lokho?
Uduvo esilalo ukuthi nxa ubaba uMgabe ekhuluma abantu abamaziyo bayakwazi ukuthi uyabe ekhuluma into eziyizo kakhulu, uyabe ekhuluma into okumele azikhulume. Kodwa nxa sokumele si-implemente into zangkhona asimboni esenzalo. I-corruption isukela khona ngale ku-office of the president and cabinet asikamboni esenza lutho, asikamboni ezama ukuthi yena alwisi i-corruption ngendlela esingacala ngokuthi kumele alwisi i-corruption ngayo. So nxa ekhuluma laphana siyakwazi ukuthi uyabe ekhuluma into ezingathi uyabe ekhuluma izinto ezilengqobela phambili kodwa izenzo zakhe ayisiyomuntu ezingamethemba ukuthi uzaba lo nguquko uzenzo zakhe siqhubekela phambili khathesi.
Wena ulubona njani lolu daba Sibanda?
Nanti kudubo lapha uyabona ukuthi umthetho njalo ngumthetho omhle kakhulu kodwa idubo lulapha phela embona mina ngani upresident ugijimisa abantu sithi hayi awuboni-ke kukhulunyiwe namhlanje kuthi ukuthi into ziyahamba. Udubo lulapha uhulumende kathi sasuzaqhathe abantu kweminyaka engu-10 elandelayo ngoba uxotsha abantu kabachathe abantu abayala betshontsha yebo laba kade bekhona kudala vele abangena kudala belokhu bentshontsha. Umthetho lowo kufanele uqhubekele phambili uthi kulaba abakhona kuhulumende kuzacubungulwa kukhangelisiswe ukuthi umnotho wabo wavela langaphi. Nxa sokwenziwe njalo sokukhutshewa kusiya phambili kukhangela ukuthi umuntu ongenayo naye abe emsulwa. Ngakho angiboni mina ukuthi kungasiza ilizwe nxa siqalela phakathi sithi hayi saqalela namhlanje lapha thina sikwazi ukuthi uhulumende akasoze aqhatha abantu abanenkangawo kusiya phambili ngaphandle kwabanye ababeqhathwe ngendlela ezingaqondanga. Kodwa hayi siyabonga ngenxa bezakwenza ngoba kuyisiqalo kungasinceda eminyakeni engamashumi amabili alandelayo nxa wonke umuntu wabe sengena kuhulumende laba abakhona ngathi esabahuquluzayo sebedlulile bonke. Ngibone ngani kungasinceda khonokho siya phambili phela kuthi ukuthi sebelungisela khonokho okweminyaka eminingi elandelayo hathi kusuke lapho esikhona. Ngakho umkhonomi uza lokhu siwa nje awusoze usizwe ngumthetho ofana lalo, ngumthetho okhangelele kwelikade lo.
Sikhangele kundaba zomnotho lapha kuchera. Umgabe uthi uhulumende uzalungisisa yonke imithetho engaba ivimba amanye amankampani ukuthi azevula amabhizimusi eZimbabwe agoqela i-Companies Act. Engaba ekhuluma lange indigenization law yini umgabe lapha?
Ungabe ekhuluma ngayo indigenization kodwa nxa ungakhangela sesifika khona phana ku-2018 uyabedinga amavoti. So angiboni ukuthi uzaba lenguquko enkulu kakhulu kwimithetho leyo. Kumele kwenzakale sibili ukuthi imithetho ehambisa umkhonomi welizwe kumele itshintshwe sibili, kumele ibe investor friendly.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezombusazwe ubexoxa endawonye elo Dr. Nkululeko Sipanda ocubungula ezombusazwe ese-United Kingdom.
Wezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders linqobe ele Flame Lily nge-1 kanya emdlalweni wesigaba se-Premier Soccer League obusenkundleni ye-Papa Fields lamhla emini. Intathe izindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlali weqembu le-Highlanders uSimon Munawang uyohlohlelela leli qembu ngehlandla lesibili lomdlalo kodwa indlela iBoss uyedlale ngayo ichiya abalandeli abaningi bengasuthisekanga. Limpumela icho ukuba iqembu le-Highlanders selimiklomelo ngamashumi amabili lathoba minombili 28 kodwa liyaleli lokhu likundawo yechumi engalanini yemiklomelo. Komunye umdlalo obukhona namhla iqembu le-Buffaloes linqobele Dongo Sawmills nge-1 kanya enkundleni isakuva. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Buffaloes selilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25 njalo seliqanise lahlala kundawo yechumi lanye ngemva kweqembu le-Highlanders. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu umqeqeshi weqembu le-Haumani Luke Masomere usetshiye umsebenzi ngemva kokuba iqembu lakhe selihambe imidlalo embalwa lidliwa ngamanye amaqembu. UMasomere uthi yena ubonise kufanele ukuba achiye umsebenzi ngoba impumela yemidlalo ibidlala iqembu lakhe ibingekho nhle. Abangenisa iqembu le-Haumani kusigaba se-PSL uShawness Chaka kanye loJerry Makota yibo asebezibambe esidukwini kuleli qembu. Kusenjalo obe ngumphathi thambo wogatsha lwezemidlalo lamasiko u-Andrew Langa laye uxotshwe ngumsebenzi njalo isikhundla sakhe sesithethwe ngowayenintatheli izindaba uMakhosini Hlongwane. Ngimeresu 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Siyabonga tjahale zansi. Ukusiqiba ezosuku sikhangele ebezimqoka.
Umongameli Robert Mugabe usexotshe umsebenzi umphathintambo wakhe obebona ngezemidlalo umnumzana Andrew Langa. Isikhundla sakhe wasinika wayintatheli izindaba uMakhosini Hlongwane.
Abanengi abaphila ngokuthengisa esitaladeni zeHarare bathi amapholisa kamansipala waleli dolobho ayababhatalisa imali ngaphandle komthetho ukwenzela ukuthi bengabotshwa njalo bengathathelwa impahla zabo.
Iqembu lomdlalo wenguqu le-Highlanders linqobele Flame Lily 1-0 emdlalweni wesigaba se-PSL obusenkundleni ye-Papa Fields Stadium lamuhla.
Kwanelo kwalamhlanje zulukandaba kayehlukane olivalelisayo nguntungamelinkomo.
Lo sithandekile Mhlanga sikhonapha e-Washington DC.